soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya libuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usoku lomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka-18 ngelanga likazibuse kusolwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosi uBhengula yasayinela iboda yeSouth Africa i-91 umbuso wakhe ungakachitheki. Wasayinela iboda yeMyati River iJameson Line, okuyiyo iboda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba seMandebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi.
UZulu usele bambe ophansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ule nkohlakalo.
Okunithandise kakhulu ukuthi abantu bezongela umuntu ozisefanele kungena ngokunihlakisile okuthi nawufika lapho phethe wamba kusehole oma umuntu bengena ongaiale ukuthi inezilongo iyishakhabizingena abanye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kusolwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lomkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe umsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ivandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancedisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe, lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo nangokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sicontest iZimbabwe yonke, sizobamba kakhulu indima yama councillors dama members of parliament, siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyati River eKwekwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo TCCC basifakela amashona bazozidika kobulawayo.
manje babumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babugande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uLobhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebo naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza. Beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? Soke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezikhathi siyaphambili umkhombandlela sizawuyendlala. Lingakhohlwa ukuthi irevolution yabantu onwa ngamamasis. Kathesi MRP ibhizi safundisa amamasis ngokuqakatheka kokuthi babezazi identity yabo, ngoba babengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwano lamashona lamaNdebele, kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo lowo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la. Kodwa njengoba nijile ukuthi irevolution lama phases wonke, okunye ngengu Paulo kwamandla.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le MRP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi, amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yena leyo. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo, bonke bebusa in fraternity buhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokunye kunjalo, lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuwenzakala, wena ukubona njani lo?
Into engathiwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union party, kwakuzwisisana lokuwelelana, ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafowethu esingawelelani labo, kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwasungulwa libandla lezanu PF ukuncindezela isigaba seMathabeleland.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona, ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi, zama-education opportunities, amabhizimusi, inhlalakahle yabantu everywhere iMathabeleland. Umthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe. Abantu abaningi kwaba labantwana kwaba loku trader okwama goods nganta umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabengizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama benefits lani lani lokwonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ube khuluma le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcwelileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla le-CCC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyanazelela ukuthi kulo khetho olwenziwayo lolimpetibatasilo khetho bathi bekufanele kwenzakala ukuthi kube nenomalomnation nje ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iphathi kungaba ngukhansel kungaba ngu-MP, kungaba ngu-Fela, kungaba ngama-PR, kubandla le-Triple C, uhlelo lwendakalizolo emawadini wonke. Generally sikuzwileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenza kunokuthula. Kungaba khona lapha lapho esingakatholi ufaka okugcwele ukuthi kwenzakalani, kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzakale ngokuthula. Njalo abantu indlela okwenziwa ngayo leyikhathi esibakhanya nje xa sithoba izakhamizi, bakhanya bayithokozelele. Ngoba eyakuqala yayisho ukuthi ama-franchise ayephathi issues and coalition for change yiyo ayehambe siyakhetha abantu, kodwa kathesi omunye uthi uthintile kade sokuthiwa abahlali bazikhethele umunye nendlela ungene kwehol lapho ungeka khona abantu benonetbasibona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhipha babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe. So yiwuhlela ukulandeleleyo esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulele abanye
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo mbe singathi inketha betshabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Kuliqiniso yini lokho Sibindi?
Hayi, lokho yimisebenzi yesitha. Isitha siyazama ukuthi yonke into esiyidume ukwenzela ukuthi sithabanise abantu naxa abantu bebambe liqhipheshe kumbe abasekeli bayo. Kuzile sukuthi kubala ukuthi kwezendlala ezindala, but eqinisweni leyo yinto engasiloqini. Injongo yaleyo abantu ababhale izenzakale kuyindlela yokuthi bafise ukuthi kube lomxhwana phakathi kwabantu, kodwa eqinisweni asinanzelele izolo lapho engizwe khona. Abantu bakhethiwe nje bakhona abantu bezindlela abangenileyo, bakhona abantu besishweni abangenileyo, bakhona abantu besizendeni abangenileyo, bakhona abantu esitondweni abajulileyo songeza indawo yokukhetha nje umuntu so loko kutani babajuliyana hhayi ayisiloqiniso kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu ofikaeakhele iphoyinte ukuthi zingahambi kodwa hhayi lokho siyakuthuki abantu bazikhulumela into la okuzwayo ngokuzwisisa kwendengezakhamizi ukuthi amakuzakana abantu abanomnetho sebezangaphambili besiya kuvetting kodwa kanti ahleli kuvetting kwenzakalani kodwa bona ngathi ukuthi abesenzakala bekhandelisa nelisi babone kambeni ngoba labantu ukuthi babhala ama-CV yabo bongale bazokhala khona ukuthi wena vele ubhile njani i-community ongathi kuyathatha imzwakhi sokuthi umphakathi ubhilela unjani kokuthi abantu babhala ama-CV khona fana kuzathi lanxa ngikhethe laba ngu-4 bazabakhona ingela bazahle baphume nxa nesizathu sokuthi uyathola ukuthi kalabudlelwano kalanto ezabekayo asebenzana ne-community phela bakhona abanye abantu abathi abanye amalala umasosiyakhethi babonekelekhona so kuyindlela yokuqabela into enjengavenele ukuthingelayo
ubone izakhamizi zakobulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu
ngizike iy'ndawo ezimbili endinaveleleyo abantu ngibone bephathela and okunithandise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ezefanele kungeka ngokwenihalisileyo okuthi nawufika lapho umthetho wahambe kusehole wonke umuntu bengena ongazwala ukuthi inezilongo uyisakhamizi njena bani nawegqamba khona fana kunidabisile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi odokotela lamathemba emnyango kuthiwa hayi laba bageni ye laba kanjani khona fana kwakufuza kube ndele emsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu babadlula kodwa kale sebengena wonke umuntu indawo ezingithenisije kwenjani lakude kanti ngihambe kwezethu umuntu owebuyile njenehole
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulumo
Asambeni madoda siyovota
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eZak ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibhiliyoni elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Munzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Ngisacela ukubuza, i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-TPC nezano iy'ndaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize seze sizwa ZANU PF kanti le Studio 7 ye-ZANU PF ne-TPC na ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-TPC abalandeli ye-ZANU angikhethi hlangothi bengibuza
Studio 7 ninjani siyaphila hayi bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona umuntu othupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula ugawula asimuzwa kahle izolo lokho bethi sokuyiwa amavotini sekuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani namhlanje ukuthi abamosha lokho ababoshwe waye ngathi ukuthi upresident wakhe akaboshwe akuboshwe upresident wakhe kuqala siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba naye uyathinteka phela kusho ukuthi kahle ibandla lakhe lonke lingcolile angibone ujdio
Studio 7 njani ngathi siyaphila ekhulu kabo okhuluma ngolimi kanesiganda kona iyen kwamagwanye ara ngicelekele sifuzeni Studio 7 abantu bezano labo kahle kahle abakakhathali ukuntshontsha umnotho weZimbabwe yini ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza bafuna ukuphuma khona thina sibhizi siyahlupheka ayikho into ekhona nje ekhala khona ludubo lodwa yisiyekisa ilizwe lakhe selijikela abayihlekisa ilizwe lakhe li-right ngala lindlela kodwa namhlanje lisezandleni zabo ilizwe libolile kubhulu kuyabonga
salibonani basakazi we-Studio 7 labalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla ikhanda lelo movement siyabonga ngokuqhubha kwenukhetheli kwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi sibongela lalabade bethwele amehlo ukuthi bekhangelela ukuthi lokho kuzodiliza ibandla le-3PC uswakile usathane yangekile libona abanye sebebhizi kathethe bekhayela hey 3PC ifaka amashona eblawayo thina siyafaka vele kasikhethe imhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha fangawafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungisa okwakho yekelelwa lokwe-3PC ngoba kwe-3PC vele thina kasiyili alandeli ukuthi wena uthini kumbe ufuna senze siyawafaka and ezawini iblawayo ngeyethu whether you like it or not iblawayo siyayithatha vele njengewangangente futhi siyayithatha efolosi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeka ibusa yeyi sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatisha ehlale phansi engasafundisi so asikhuthalaneni siyevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingenamithi amatisha engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatisha abengafundise lesifesi bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatisha akafundisi ngenxa yokuthi abala mali so kumele sikunanzelele khonokhu sekelane lama-disturbers sivotele ibandla le-3PC
lokazi omiseli vuka njani njani lonke siyabonga inews yokhuluma ngudawu 263 hayi siyabizwa zizinews lokhu esilalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngamafitshane abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele i-3PC noma ngobani owakade efisa ukuvotela ilokhu zeniphathi yasi yes kuhle kakhulu ukuthi umuntu omuntu asupport iphathi but asizameni ukuthi sikhiphe izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebengu izigebengu ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebreta bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena utsheketha so nangu usetsheketha imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi lizayenzayo okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplani ukuthi bayenza njani bakhipha njani le mgurukudu phethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifa ezibhedlela amatitha engaholi engafundisa abantwana ezikolo akuselanto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akulanto e-right elizwe yena ulokhu enjoya kuphela obehambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna ukubeke ezihambe ezibonakalisa ngelokhu ze cha sikhathele ngaye lo ozenza upresident eyisigebenga ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku-Studio 7 mina ngu-Honorable Makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be-3PC ilizwe lonke ukuthi njengoba lo nyaka kungumnyaka wekhetho we-general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama-elections ukuthi abantu bonke abe-3PC amakandidati ethu abazawini kuma-councillors lakuma-MPs ma uChamisa ngasoze engene e-State House abe ngu-president we-Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina ku-3PC ama-councillors nama-MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-3PC ezakwanisa ukukhipha izalo asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa izimbabwe isekudubekeni sifuna ukuthi lo nyaka 2023 ezimbabwe sibe ne-new ruling party i-ZANU-PF kumfuze ikahambe iphume ukuze ezimbabwe kube lenhlalakahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uChamisa awini abe ngu-new president wezimbabwe ukuze uhlupho lonke olusezimbabwe liphele sonke yena sisebenzele ukuthi i-3PC iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lo-press asifuni ukuwina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident engawini 3PC kumele siwine i-presidential this year ma upresident Chamisa engasoze ewini ama-MPs nama-councillors wonke awe-3PC kuze aqotshwe kube lenye i-3PC ezokwanisa ukukhipha izano before 2023 angakapheli ikwesi kufunayo
salibonani ma-Studio 7 nginegamalami umuntu ukhona nkomo ngidabuka ngaselubhani hayi kuqinisekile okube kukhulunywa ulwana ubhuti athi yena hayi donki engadlusute kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingena iganga hayikho sethi ukhuluma iqiniso kanye sibilita liqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala mfana ngiyakubongela sibili lokho sibili lami kanye esikikho ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenza zange isikhathi sempi lilakalelimile izulu lisina lilima nzima lisenza
zani zivikela lapha lala layithembi zani nasi zani ke yakhona le kathi sitshaya qeda umnotho wonke ma sebethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba basebethatha into zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathethi okulandelayo sebebophanisa ikhriphusisi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abalesona lazana le ndebeli uyababona ukuthi abantu bezana ukuthi bale momubi njani ukuthi usathane udlalela njani ke
lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa awayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho ukubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le Republican Party uwa ngupresident olika 2024, Trump angawina ngaphambili kwalokho kwenzakala kathesi ngoba abantu be Republican Party abaningi abavele bemsupport Trump bavele bamsupport njalo ele micimbicimbi yakhe etshekile ebolileyo into yakhe kathesi yona layayibotshelwayo wayivele layo bayitshelwa abantu abazange bayikholwa bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo lwa January 6 balokhu bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi election yatshontshwa lokunye okungamanga manga balokhu bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo Trump laba abancintisana lo Trump iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende kaTrump bayamesaba uTrump. Bengazange bamisa nelo Trump esitejini kangako ngoba lakathi sibayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa nguTrump ukuthi bakukhulume baphumele egcekeni. Kupensi uphume emvikela esithi ukubotshwa kukaTrump i-politics or abanye bathi ukubotshwa kukaTrump yikuthi igavumenti yakathesi sisebenzisa umthetho ukuthi incindezele omunye ufuna ukuncinda ukuba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsupport uTrump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni ubona ngani nxa selimi esitejini sokuthi selidebate presidential election uzakhulumani. So yikho lapho uhlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncintisana lo Trump. Ungakhangela njengalowo mama lo owaye waba ngugovernor waphinda wabe kwi-UN esebenzela uTrump. Wazikhulumela nakudala wathina nxa uTrump enguye ofuna ukuba yinomini yena kasoze angene kuncintiswano kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo kuTrump lasebantwini ukuthi wena wathi awusoze uncintisana lo Trump? Ambonani nje kuphonguzakuphola yincikinqoza kodwa nxa kungaphumanga omunye umuntu oqondileyo oqinile. Laba abantu abaye basebenza kugovernment kaTrump abasoze bamkhupha uTrump sasalela kuyinominee.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ziku-18 ngelanga likazibuse. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo ngu Chris Gande.